utsho ukuthi uzulu kala mali ukuthi athenge kungasenani ukuthi intengo ziyehla uzulu uyabe engela mali ukuthi athenge izinto yangikhona ey'seleni so ngathi ngabaleyo-tation isikaku-minus sokune-problem futhi i-inflation akumelanga ibe phansi kakhulu kumbe ibe phezulu kakhulu nxa sikhangelisisa kumele singathi ama-acceptable levels yabo 2-3% nxa engehla i-inflation beyond minus 1-2 kuyabe sekuludubo njalo ngoba kuyabe sekusitho ukuthi abantu abanamali ukuthi bathenge izinto ey'seleni.
Nxa abantu bengelamali yokuthenga mnumzana kuchera njengokutsho kwakho ukutshoni kumnotho welizwe njengoba kusenzakala nje okwamanje
utho ukuthi umnotho kawuhambi ngoba uyabe kungelamali engenayo ku-economy xa umele abantu babe nemali yazihlukele into abazihlukezisayo langa ngelanga nxa bengelamali enjenge yokuthenga imfuthu kumbe isepa kumbe okunye okudla abakufunayo sokusitho ukuthi imali iyabe ingangeni ku-economic kuyabe nodubo futhi olokuthi labo abathengisa izinto kungathina nokuthi bayehlisa intengo yabo baye bengakwanisi ukuthi ne-recharge ezimali zabo.